ngapha kuzobunzimanyana kuzobunzimanyana sibili kodwa ngendlela ukuthi abantu sengani bayakujwayela kodwa noba kungajwayeleki ukuthi vele thina kahle kahle kule indawo yakithi into kuthiwa yimisebenzi akangibe khona ewayikhona kwakubekela abantu ababegamula amathimba yibo ababedala imisebenzi manje yathi amagozi antu bawakhethe phela abantu ababesebenza emaphindeni babuya bazihlalela emakhaya bazisika ukulima izingadi abaningi bakhona baphila ukuthelezela izingadi
khona ngapho-ke kwenzakalani mnumzana Ncube baphila njani abantu
abantu baphila nzima sibili ngoba esigabeni sokudla babili bathathu abantu abalakho etsholotsho ngoba izulu kalinanga ngendlela efaneleyo okuyukuthi khathesi masikhangela esimeni sokudla abantu vele bathwele nzima ndiqeza ukuthi emabeleni lawo kade kuwatholile ngesikhathi kudlula amakhampeni usaphakathi kwamakhampeni asecelile kwabanzima ake umsebenzi vela ngike ngikhulume ngawo ngoba nabona labo babathimba abakhulunywa ngobaba ungwenya babekhona sikuli phakathi kwesigaba kodwa okusalayo sibabona bengabantu ababulala isigaba ngoba bawuqedile izihlahla kodwa kulandlela esiyitholileyo thina njengabantu balapha kade kuqanyulwa khona amathimba okuyukuthi qedelwe izihlahla singakwazi ukuthi khona izihlahla zethu ziyangaphi indlela ababesithembise zona amakwezinye izinto kukodwa kwakhona
lwathiya kunjani khona ngapho uhlelo lwamathimba mnumzana Ngwenya
akula zihlahla kwagubudeka ngoba ngikhuluma kwakula sisakhula thina sasibona kuthiwa igusu lakhona liyagcinwa okweminyaka emihlanu kodwa ngaleyo mnyaka ngokusilela futhi kwezulu kakusela ngisho isihlahla esingabonakala ngoba thina ngapha okukhona vele amagusu wethu adume ngayo inkusi nemavakas manje kwakathesi kakusela labo bona babesenza amaprojekti yona lawo abaningi bakhona ngokuwa kwedola lethu lentana bathi wawa azange bephindela kube vule so iningi lethu lentsha elalibaphathika khona phana njengekhuluma ubaba Ncube liqiniso lisebenzela likhona ngale emangweni wabo we-p t mina umuntu wakhona kungaqedakali ngoba abanye basala bethe bezingile ebezimali zabo ezisala emakampanini konke khonokuyana wabisela kakhulu umumo womnotho so abantu vele okuphila sebephila khonokho esikuthiwa ukuthi inyoni ingaze ingalakudla iyakhwaya kuphela noba ukuhlwa ekudlile ngaleso sikhathi kuphelele khona lapho singakwazi ukuthi kusasa uyathola ngoba ngathi sikuqathanisa sesikubeka kulolu hlelo olukhona okuthiwa bathi yi-climate change ngesilungu ukutshintsha komumo womkhathi sebethi bephilele ekulimeni manje ekulima kwakhona lakho kakucace ngoba inkomo azikho ungazi ulima ugati wompu kuyake kufuna wona lowo mkuba awuwutholi amasimu abalimayo lana athiwa ngokhulu mina vele ngamazi ukhulu wayelima ngoba ngasikelwa khona bekuwa ulima kolukhulu njengalapho engikhona mina akula mntwana vele kuthiwa uyasebenza kuhle sonke sesiyizizwa thatha abafazi babaleka ike sihlezi emakhaya yabona
mnumzana Ncube ungathi lakhona ngapho etsholotsho akula ezinye inhlelo abantu abaphatheka kuzo
hayi akula lutho olukhona engibona kusenziwa nje kathesi kulezi nsuku ngibona kuthiwa khona na kuyabe kuthiwa abantu babayenze amagrupu bayenze amabhalane kuba benze ama-projekthi awenkukhu lawani iprojekthi phela ihamba kwesinye isikhathi ngamanzi ngithi etsholotsho akula manzi akulani ngikhuluma kathesi amadama amaningi asecishile amaningi kone amanye sesiyacisha kathesi akula ngadi akulani izitheko abantu abadli impuphu babasela ngiqeza ukuthi kusiyafika nje okuphela kwa-August abantu bephakathi kobunzima obukhulu kakhulu.